Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 11 kuzibandlela 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
siyananzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka njalo elizweni leZimbabwe, ikakhulu esigabeni seMathebeleland lakoBulawayo, okutshengisa ukuthi abantu sebelokuyekethisa okuthile ezindleleni zokuzivikela.
Abezempilakahle kanye lohulumende bakhuthaza uzulu ukuthi aqhubeke landela iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngoba ulokhe umemetheka.
Ukuze ukhetho lukube ngolukhululekileyo, kumele intatheli izindaba lalabo abazokhangela ukuthi ukhetho lukhululekile baye bafinyelele kuzo zonke izindawo mahala. Ungabona kubhataliswa intatheli izindaba, kubhataliswa lalabo abazokhangela ngokuthi ukhetho lukhululekile, kutsho khona ukuthi iveki kayizinikelanga ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo.
Abezimbabwe Electoral Commission banxusa ukubhaliswa kwentatheli izindaba kanye labafuna ukubona ukuqhutshwa kokhetho lwama-by-elections mhla ka-26 ngombimbitho. Umhlangano weSadak wokucubungula udaba lwamalwecatsha kwele Mozambique usungulwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abezempilakahle kanye lohulumende sebekhuthaze uzulu ukuthi eqhubeke elandela iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngoba umkhuhlane lo ulokhe umemetheka. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lisiyatshona ilanga layizolo, abantu abedlula amakhulu ayisikhombisa 709 bahlolwe bafumanwa belayo, kuthi abangamatshumi amabili balahlekelwa impilo. Usikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital, ngomunye wabakhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwalolu bhubhane.
Masabezulu lokhu ukuthi khona sikhwayisane ukuthi ubhubhane lwe-coronavirus lolo lomkhakhalo onamathela masinya okuthiwa yi-Omicron lokhu lukhona, njalo liyaxwayisa ukuthi ligqoke ama-face mask, livale amakhala, ligeze izandla, linjalo lingahambi lapho kulesiminye eminye khona, lingahambi lapho kulabantu abagcwele khona. Siyaxwayisa Masabezulu, umkhakhalo lokhu umemetheka usiya phambili, yikho akumelanga siwudelele.
Udokotela wedwa Ndebele uthi umkhuhlane lokhe umemetheka, abantu bananzelele ukuba ukuyovikela kuqakathekile.
Siyananzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka njalo elizweni leZimbabwe, ikakhulu esigabeni seMathebeleland lakoBulawayo, okutshengisa ukuthi abantu sebelokuyekethisa okuthile ezindleleni zokuzivikela. Asicapheleni bantu basesiNdebeleni, bantu baseMathebeleland, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni, sifuna ukuthi nanzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini kumbe uyahamba kumbe usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka ama-mask, sibone ukuthi siwagqoka kuhle, hayi khona ukuwagqiza engani ngamathayi wona engama-mask.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Cora Ndebele uthi isiminyeminye esikhona emakilinika akoBulawayo kudala ukuba abantu bethathe khona njalo umkhuhlane we-COVID-19.
Okubize ukuthi khona phana khona bevaccinate ukuthina kuswa lokuqokozela. Angathi ngizwa kanjani ukuthi abantu baba maintain i-social distancing ithi bezavaccinate. Kodwa kunanzelela ukuthi khona phana ku-vaccination point kugcina abantu besithi sebevaccinate bese bebheka umkhuhlane. So,
eZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumana bele COVID-19 abangamakhulu amabili lamachumi amabili lantathu enkulungwane 223,000 kwasina abaphose bafike amakhulu amabili enkulungwane 195,515 kwabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,180 okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanye 21,305. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane, uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezine 4,172,089 okwakuqala, kuthi okwesibili sebesedlula izigidi ezintathu 3,192,289. Asebehlabe okwesithathu sebesedlula inkulungwane ezimbili 2,475. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhulumende usexwayise abakhela endaweni zokuqhuba amabhizimusi ngaphandle komthetho ukuthi badilize lezo ndawo engakabafinyeleli kuhlelo lwakhe lokubhidliza izakhiwo ezingekho emthethweni oluqale eMbare eHarare ngeviki edluleyo. Kubika uMavis Gama.
Uhulumende uthi bazoqhubeka bebambisana labo manispala empini yokususa abathengisela enzikini yedolobho baze baphume baphele eHarare. Lokhu bathi kwenziwa ngenhloso yokufeza uhlelo lokuchiya amadolobho wonke ehlanzekile olwama clean cities. Umphathintambo wedolobho leHarare umnumzana Oliver Chidawu uchasisele intatheli izindaba ngamanyathelo uhulumende asezowathatha ukulungisisa isimo eHarare la kwamanye amadolobho elizweni jikelele.
The local authority must be able to collect revenue from its facilities and spaces and boost its coffers in order to help improve service delivery. Currently, we have rogues who have been dismatching the name of political parties, falsely claiming to have endorsement from political parties to collect money from informal traders. Is only by restoring order that we can attract both domestic and the foreign investment, ultimately achieving an upper middle income society as a business in vision 2030.
Sifuna ukuthi omansipala benelise ukuthola imali yenzuzo ngokuhlawulisa lezo ndawo okumele bazihlawulise. Sesilabantu abenza ubugelekeqe beqamba amanga ukuthi basebenzisana lamabandla ukuba ngabaqokelileyo, yikho kuphela okungenza sikhanye ngomabhizimusi bakuleli labakwamanye amazwe ukusungula amabhizimusi abo kuleli ukuze lufezeke lelo hleko loluthuthukisa impilo zabantu lwe-Vision 2030.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zentuthuko eHarare, umnumzana Tafazi Wamguti obe kulo mhlangano laye ukugcizelele lokho.
Harare Metropolitan Province is a no-nonsense area now for rogue elements who are collecting money purporting to be coming from the ruling party. We have been deliberately not responding even to social media because we wanted all stakeholders for you to see that as a province we are standing together. This is not a political notion. This is what we call the whole of government. As it is difficult to plan a good smart city, which the Honourable Minister and His Excellency want, without us having control over the land which belongs to council. So in line with the demolitions, we are proceeding from Mbare into all local authorities.
Njengoba sokukhulunyiwe idolobha leHarare ngaliya kudlala ngalabo abantu abathatha izimali ebantwini beqamba amanga ukuthi basebenzelana lebandla leZANU-PF. Besizithulele nje sonke lesi sikhathi singakuphenduli lokho okukhulunywa enkundleni zebulenjini njengohulumende, ngoba sifuna ukuba sisebenzisane lezinhlangothi zonke zikahulumende. Siyaqhubekela phambili ngomsebenzi wokubhidliza lezo zakhiwo ezingekho emthethweni, sisabalala sisiya kwabanye omanisipala elizweni.
Kodwa izakhamizi zeHarare ezigoqela umnumzana Victor Dube wasemzini weBudiriro ziyakusola lokho.
Indaba le ayikhulumayo kasondaba entsha. Sibala amaphepha ngezikhathi eziningi bekhuluma ngendaba zokuthi hayi indawo leyana kayilunganga, kumele abantu besuswe khona babethule. Sokubuya kathesi upresident osekhulumile ukuthi hayi nama-by-election esizaba khona mhla ka-26 ngo-March kulonyaka. Sekuyisiphithiphithi ukuthi hayi asike sizame ukusikhipha abantu sibanike izindawo ezinje, sibayenzeni, sibenzeni. Khonapho kwenzelwa ukuthi abantu bahlale kuhle yini, kumbe bathengise izinto zabo kuhle yini, khonokho asikuboni ngoba yinto eke yayenzwa. Sisakhumbula thina laphana abantu besuswa futhi njalo ezindawoni zenozi besiyobekwa ngale e-Coca-Cola ku-light industry ukuthi bethengisele khona ngale.
UDube uqhubekethi abantu kabali ukuya lapho kumele bayisebenzela khona, kodwa into ekhona yikuba kazikho indawo ezanelayo zokusebenzela.
Hayi ukuthi beliplana ukuthi into eyenzwa kudala ukuthi hayi abantu sifuna ukuthi bethengise nezindaweni ezinje, lalizakwakha indawo yenaleyo lapha elibasa khona kudala. Ngabekhona kathesi lizafika lenzena izulu leyana, bazathengisa njani izinto zabo lapha elimele bathengise khona izulu lisina linje? Kanti lizaphonga ufika ledwebe nje imizila njengokwenza kwabo bephongudweba ukuthi wena ulapho, wena ulapho, wena ulapho, befaka nje okungamanamba njengokwenza kwabo. Lokhu siyakwazi nxa vele sekulento ethiwa yi-election kuba le nkinga zonezo.
Kodwa uhulumende utshelela umhlangano ongenwe iziphathamandla ezivele kubomansipala abagoqela owechitungwiza, Ruwa, Norton kanye lezasesipholiseni ukuba injongo yakhe yikulungisa umonakalo osuthe wabakhona emadolobheni ilizwe lonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ikhomishini ebona ngezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, isinxuse intatheli zindaba labanye abafuna ukubona ukuqhutshwa kokhetho lokudinga amalunga ephalamende kanye lamakhansila ama-by-elections mhla ka-26 ngombimbitho ukuthi babhalise. Izeki inxuse abavela eZimbabwe laba kwamanye amazwe. Kubika uBathabile Masuku.
Abekhomishini yezeki bathi abafuna ukuzebona ngokhetho ama-observers kumele babone ukuthi kufika mhla zingamachumi amabili lambili 22 kumbimbitho lonyaka bebe sebephiwe incwadi ezibapha imvumo yokukhangela ukhetho. Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe, uchasisa ngokubaluleka kwentatheli zindaba kanye labakhangeli bokhetho.
Ama obizela abasiwa malunga ama political parties ngabantu abakhangele ukubana uhlelo lonke lokukhetha lwenziwa njani, bakhangele umumo ongakabi lokhetho, baphinde bekhangele njalo langosuku lokhetho ukuthi abantu bavota njani, bekhangele njalo behlolisise ukubana unxa kusokubalwa laphana ekhethweni ukuthi ubala kuhle yini na. Ama obizela aqatheke kakhulu, ayancedisa ukubana abantu babe lethemba legunya ku-electoral process kukhetho.
Umnumzana Effort Ncube, enye ingcwethi kwezombusazwe, uthi kuqakathekile ukuthi wonke abazohlolisisa bahlolisise kungelandleko ngoba bemele abantu beZimbabwe.
Ukuze ukhetho lukube ngolukhululekileyo kumele intatheli zindaba lalabo abazokhangela ukuthi ukhetho lukhululekile baye bafinyelele kuzo zonke izindawo mahala. Ungabona kubhadaliswa intatheli zindaba kubhadaliswa lalabo bazokhangela ngokuthi ukhetho lukhululekile, kusho khona ukuthi izeki kayizinikelanga ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo ngokuba bazosebenzela abantu beZimbabwe ngabe lapha bezokhangela ukuthi ukhetho lukhululekile. Ngakho akufanele kube lomuntu obhadaliswayo, akulandelwe indlela emhlabeni okuqhutshwa ngakhona abantu bakhululeke ukuzokhangela ukuthi ukhetho lukhululekile, balweluse balubone ukuthi lukhululekile.
Umnumzana Khulisani Dube ohlala koBulawayo uthi kubalulekile ukuthi uZulu wakwele Zimbabwe azi ngokuqhutshwa kokhetho.
Kuqakathekile ukuthi kube labakhuluma ngokwenzakala ndawo zonke elizweni. Lokhu kubhalisa kulakho ukuthi kuqale ukulandelelwa abantu bezenzela umsebenzi wabo. Ngoba siyakhangela emuva uzathola ukuthi intatheli zindaba ziyabe zilandelela zihlukunyezwa befuna ukuthi zibhale lokho abakufunayo, hatshi into eyabe isenzakala ebonakayo ebonwa nguZulu wonke. kodwa okukhulu ukuthi uZulu mele azi okwenzakalayo ekhetheni kungelamgoqo.
Unkosikazi Thabiso Nyoni intatheli izindaba ukhuluma ngakukhangeleleyo lapho esephiwe imvumo yokukhangela ukhetho.
Sikhangelele ukuthi sithole lawo ma-accreditation, but esikufunayo ukuthi nxa sikhava ama-elections lawo singaze sahlukunyezwa, njalo singagcini sesivalelwa ukuthi sibhale khona lokho okuyikho kuyabe kusenzakala. Ngoba nxa sikhangela ama-elections adlulile siyananzelela ukuthi ama-journalist agcina sehlukunyezwa, esenyamalala, izinto ezinjalo. Kathi sicela ukuthi sivunyele lathi ukuthi senze umsebenzi wethu ngendlela singaze savile.
AbeZimbabwe Electoral Commission bona balomlando wokuqhuba ukhetho lokusakaza oyabe enqobile kulolu khetho elizweni, ikhiphe umbiko inxusa abafisa ukuzokhangela ukhetho. Kumbiko lo ithi izabhadalisa abafuna ukuhlolisisa lolu khetho. Intatheli izindaba ezibhalise lenhlanganiso yeZimbabwe Media Council zizabhadala amadola alitshumi akwelemelika i-$10, ikanti ezivela kwamanye amazwe zibhadale amatshumi amahlanu i-$50. Abazobona ngokhetho ama-observers abavela emazweni ezwekazi lase-Africa bazabhadala amatshumi amabili amadola kwelemelika i-$20, ikanti abavela phandle kwe-Africa babhadale ikhulu lamadola emelika i-$100. Labo abamele amanye amazwe elizweni bazabhadala amatshumi amahlanu amadola emelika i-$50. Idale lomthethwandaba lizahlala ngolwesithathu mhla zingamatshumi amabili lasithupha 26 zibandlela ukukhetha abazancintisa ezigabeni kusukela ngehola letshumi ekuseni kusiya ngehola lesine emva kwemini. Lokhu kuzaqhutshelwa ezindaweni ezibekiweyo emthethweni kulandelwa isisekelo sokhetho. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umhlangano womanyano weSADC okucubungula udaba lwamalwecatsha kwele Mozambique usungulwe namuhla kwele Mozambique lapho umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga amele khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Amalwecatsha la avikwa ehlasela isigaba seCabo Delgado njalo nje lapho okuhlala khona abantu bokholo lwesimoslem osokubangele ukubhubha kwabedlula inkulungwane ezintathu lekhulu 3100 kwathi abanye babaleka emizini yabo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Rejoice Ngwenya.
Into enhle phela ukuthi omongameli bemazwe bahlangane, kodwa kuqakathekile ukuthi baqale bacubungule ukuthi anti okwenza vele kube lodlakela kuyini. Ngoba isizathu sakhona nxa bengaze bahlangane bengasalungisisi okwenza ukuthi afaniseke. Angibothi kunganceda ngoba phela idlalelo lakhona singathi luvelela ngaphandle into zama-terrorism besiqalela ngaphandle, kodwa bathatha nje i-advantage yokungahlaziseki kwabantu abaye besendaweni yakhona.
Amazwe wona lapho SADC ahambisa amabutho khonale kwele Mozambique okugoqela lele Zimbabwe bengaletha umahluko yini nxa bencedisana lebutho le-Mozambique kumbe ngabakhulela yini amalwecatsha lawo?
IMozambique iyodwa akutsho ukuthi behluleka ukuthi basebenzise amabutho abo, ngoba siyazi ukuthi nxa sikhanya into zomnotho sibili iMozambique ingathi ngcinwana okwakwakathi esingconywana yikho yebabe kuba kuyikubambana nje kuphela ukuthi amazwe abambane ezama ukuceda lolu loba ungaze singazi sifake amabutho wonke kuya ngokuthi lawo amabutho akhona ayakwazi nangomanyazi ukuthi iRwanda yangathi yakazama la ukuncedisa kwangathi kuyathula. Kodwa kokathesi mbona ngathi uzaqala nje ngoba abantu bakhona abasesigabeni sakhona bona vele abasuthisanga ngendlela uhulumende ehambisana ngayo izinto. Amalucatsha ayazuza indlela ukuthi bacathe khona lapho.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusaswe. Kulife Talk lamhlanje kuhlelo labasakhulayo olwe The Connection sikhangela okwenziwa ngabatsha ngesikhathi somkhuhlane we-COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ingozi yokulumatha umlilo kwesakhiwo sesitezi esikhulu edolobheni le-New York khonapha eMelika ibulele abantu abalishumi lathoba munomunye 19 ukugugela abantwana abathoba munomunye. Ibikwa ibangelwe ukungasebenzi kuhle kwembawula kagetsi yokugudumeza endlini. Kubika abohlangothini lwezokucitshwa komlilo abe-New York Fire Department. Umlingisi wemifanekiso yamafilimu owaziwa ngokulingisa kuhlelo lukamabonakude olwalusaziwa ngokuthi Full House ubikwa efunyenwe efile ehoteleni yase-Orlando esigabeni se-Florida khonapha eMelika eseleminyaka engama-65. Amapolisa abika ukubana kakula kunakanela ukubana angabe ebulewe noba uthi angabe ebulewe ngokuthatha udakayo. Amapolisa ase-Los Angeles khonapha eMelika emelise uhlenga umshayeli wendizamshina ewe yatshaya nalesitimela. Indizamshina yehlobo lesesina iphazamiseke isifuna ukuhlala enkundleni iye-Whiteman Aircraft. Ingozi yempophoma zamanzi ye-South Africa e-East London ibulele abantu abalishumi yatshiya amakhulu angaphandle bengenazi ngempelasonto.
Uhulumende uzahlangana lezisebenzi zakhe kusasa bekhulumisana ngodaba lweholo. Izisebenzi lezi ezithi kumele lengezwe njalo lihlawulwe ngedola leMelika. Lo ngumhlangano wakuqala lonyaka phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe. Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima uvumile ukuthi ngempela izisebenzi zikahulumende zidla loklubhu kanye lokuthi kumele zengezelelwe iholo. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Japheth Moyo uthi kumele umhlangano lo ube lempumela ebambekayo ngoba sokukade inkulumo lezi ziqhubeka kodwa zingaphumila lutho.
Sikhangelele kakhulu sibili ukuthi kube lokuhlangana kwembono sigqibe indaba yemali ukuze njalo simuve siye phambili sikhangele ezinye izinto ezingabe zikhathaza. Ziningi-ke izinto ezikhathazayo ku-public service ezingasizoholo kuphela kumbe kuzisebenzi generally. So sifuna ama-meetings aba lama-results, sifuna ama-meetings aphelayo aba le-tangible results akhiphayo okubambekayo ukuze izisebenzi zijabule. Kungabi ngama-meetings nje ngokuphuma kwelanga lakutshona kwelanga kodwa kungalanto ebambekayo kuzisebenzi.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe ngomgcinisihlalo wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe enyakatho yemandebeleni unkosikazi Sokoludle Ndlovu.
Kulezinkulumo thina sikhangelele ukuthi uhulumende sokuyisikhathi eside engasinakekeli thina njengabazali. So thina sikhangelele ukuthi uhulumende asibisele kumali yethu besihola ngo-October 2018 i-$450. Kwangase sikhangele khathesi i-RTGS lilahla intengo yayo nsuku ngensuku.
Umoyo njengomandlovu uthi kumele uhulumende abhadale izisebenzi zakhe ngedola leMelika.
Nxa abantu bengabhadalwa nge-US dollars kungaba lobubelo kodwa siyakwazi phela ukuthi bakhona abanye abaloke betrader ke ngama RTGS. So okuqhakathekileyo ukuthi sibuyisele iholo lezisebenzi kuvalu eyayikhona ngo August 2018. Yikho ke okuqhakathekileyo ngokuthi iliholo elaliholwa nabanengi including abaku public service.
Ilunga lezanu PF umnumzana Believe Kaule laye uthi ngempela uhulumende kumele athuthukise inhlalakahle yezisebenzi zakhe. Sibuze uGaule ukuthi uthini ngodaba lokuthi izisebenzi lezi ziholiswe ngedola leMelika.
Loko kungabonwa yiyo ihulumende babankomo eyiyo ebhadalayo izisebenzi kahulumende ihlangene labo bameli bezisebenzi kahulumende ukuthi kukhulunyiswane kubonakala ukuthi kungenzakala yini, kuyenza yini, ihulumende ngakwenelisa yini ukuholisa izisebenzi kahulumende ngedola leAmerica njengezolo. Izolo lokhu ihulumende ike yakwenelisa ukuthi iholise izisebenzi kahulumende ngedola leAmerica. Yaqala imali yakhona iphansi yathuthuka yakhumbula yaze yafika kuma 500 and something. Isebenzi kahulumende sizuza imali engangana le.
Abanye bathi ukwala kukahulumende ukukhweza iholo lezisebenzi ngesilinganiso ezisifunayo kanye lokwala kwakhe ukuziholisa ngedola leMelika kuveza ukuthi akalandaba lezisebenzi zakhe. Kepha uGaule uthi akunjalo.
Akusiqiniso lelo. Kufana lokuthi umzali kalandaba labantwa bakhe. Uhulumende isebenzi kahulumende ngabantwana bakahulumende. Uhulumende amele bone khona ukuthi umsebenzi wakhe, ukuthi uhulumende esebenze kumbe i-government function, kumele imota le, injini le iseviswe kuhle. Injini yizisebenzi kahulumende iseviswe njalo, iseviswe sonke isikhathi, iseviswe kuhle injini le ukuze isebenze kuhle. Iyumsebenzi omlando kahulumende ukuthi uhulumende kumele nakekele izisebenza. Ngiyananzele ukuthi sibili baqinisekile izisebenza kahulumende ngasizo edlala ekhisimusi isemumeni omubi. Kuliqiniso lelo ngoba izinto sezidula, imali yangikhale, hayi imali ayeholwa izisebenza kahulumende iphansi sibili.
Lanxa uhulumende esithi umnotho welizwe uzathuthuka ngesilinganiso esikhulu lonyaka, abanye bathi kubuvilibana phambili. Siziphethe ngebezihamba phambili. Abezempilakahle kanye lohulumende bakhuthaza uzulu ukuthi aqhubeke landela iziqondiso zokwenqabela iCOVID-19 ngoba lo mkhuhlane ulokhe umemetheka. AbeZimbabwe Electoral Commission banxusa ukubhaliswa kwentathelizindaba labanye abafuna ukuhlola ukuqhutshwa kokhetho lwama-by-elections mhlaka 26 ngombimbitho. Umhlangano wesadako ukucubungula udaba lwamalwecatsha kwele Mozambique usungulwe namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Ya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.